host PJ for the Ndebele Show. This is Chris Gandhi.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night.
Siyabonga ke uChris kanye loMarvelous ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalamukela kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 1 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yiba abanikwe imigodi eminingi kubona yiba abanikwe ama-minerals amaningi aphuma esiya ngaphandle kwamazwe. So ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leChina, iChina yiyibenefitha ukudlula iZimbabwe ngokubona kwethu.
Umongameli Xi Jinping wakwele China usefikile kwele Zimbabwe ekhatshwe liqula lentathe lezindaba kanye labaphathintambo bakahulumende wakhe.
There are still major inequalities in access to treatment for children living with HIV.
Kulokhu kunokungalingani kwamathuba ekutholeni imithi yengculaza ebantwaneni abaphila lalo mkhuhlane kuzwekazi lonke le-Afrika. Akudingakali ukuthi abantwana bathole igcikwane le-HIV.
Ele Zimbabwe lamhla limanyana lamazwe omhlaba kunanzela ngale World Health Day ngesikhathi umhlangano omkhulu we-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, uqhubeka elizweni. Uhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhlanje sixoxa ngokucola umalukazana kumbe intombi sisiyakwenda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Xi Jinping wakwele China usefikile eZimbabwe ekhatshwe liqula lentathe lezindaba kanye labamphathintambo bakahulumende wakhe. Uza elizweni nje phansi kwenhlelo zakhe zokuqinisa ubudlelwane lamazwe awezwekazi le-Afrika kwezamabhizimusi. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umongameli wakwele China uhamba nomkakhe unkosikazi Ping Liang. Wemukelwe ngomunye wakhe umongameli Robert Mugabe laye ozele umkakhe unkosikazi Grace egcekeni lendizamtshina labaphatha intambo bengatsha zikahulumende kwahlatshelwa ingoma yelizwe. Bezikhona iziphathamandla zikahulumende ezigoqela abaphatha intambo abathile abagoqela owezemali umnumzana Patrick Chinamasa lowezo kukhulumisana ngendlela zakulezi nsuku umnumzana Superman Wanzira bonke abancome umkhokheli wele China. Kodwa omunye onkokheli enhlanganisweni yesisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU unobhala jikelele kiyo umnumzana Jafet Moyo uthi akasiboni isizathu sokulujabulela lolu hambo lukamongameli weChina njengoba ingaziwa inhloso ahamba ngayo.
Asikaboni esingathi khona inzuzo kubantu jikelele beZimbabwe ngaphandle kokuthi nje isikhathi esidlulileyo sike senza istudy etsho ngokuthi ubudlelwano ngathi imali efakwa kumbe ama-Chinese afaka kungakanani phakathi kwelizwe. Kutshenisela nje ukuthi ama-China ehlukumeza abantu. Abantu bayakhumbula amapikitsha ema-Chinese efosa ukuthi abantu behlinze izinja, behlinze inyoka.
Ubufakazi obukhona umoya uthi ele China lilomkhuba wokuthatha imali emazweni lapho elisungula amabhizimusi. Kungakho ebona kuyilo elizothola okunengi ukwedlulela eZimbabwe kulobu budlelwano.
Yiba abanikwe imigodi eminingi, kubona yiba abanikwe ama-minerals amaningi aphuma esiya ngaphandle kwamazwe. So ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leChina, iChina yiyibenefitha ukudlula iZimbabwe ngokubona kwethu.
Umnumzana Methembe Hadebe uthi lokhu kugijigijima okwenziwa yiziphathamandla zikahulumende weZimbabwe akabuzwisisi uZulu njengoba kuvele kungaqondananga laye kodwa kuhlose ukuphathisa zona inkokheli lebandla leZANU-PF.
Kanti ophithizelayo ngubani? Ngabantu becholocho, ngabantu beHarare kumbe ngabantu belinye iqembu. Nxa sibona ukuthi bonabo abanyakazelayo kusho ukuthi yibo abadlayo. Labo abanganyakazeliyo kusho ukuthi vele kawakho emkhosini wakhona.
okumqoka uhadebe uthi yikuba kulungisiswe udaba lokuxokozela lokudonselana kuba ngwamandla kuZANU-PF kube lokuhlaliseka elizweni okuyikho okungaphathisa ukuhuga osomabhizimusi bakwamanyamazwe.
Nga kuleqembu elibusa ukuxokozela kule nketha bethabi kulokudlwangu dlwangu lami nginja ngeza ngihambise imali yami lokuxokozela.
Wengeze ethi le mithetho ebalisa okunikezwa kwamandla kumankampani kaZulu weZimbabwe onsundu owe-indigenization kumele iguquke ngoba izaqhubeka ingumgoqo kulabo abafisa ukuzasungula amabhizimusi elizweni.
I-China le yona ngombono wayo ukuze ifike esimeni ekhona namuhla i-China yakwenza lokhu onje siqalisa kusukela kumayo zidongo. Kodwa bona bakuthathela ngendlela eyokuthi ngathi nasiyenza indigenization sizayaqalisa ekuhlaleni kwethu ngesiko lethu esikuthi i-cultural revolution.
Kodwa uhulumende weZANU-PF uthi lolu hambo luqakathekile embalini yeZimbabwe lukhangelwe njengendlela ezaphathisa ekusungulweni kwamabhizimusi kunhlangothi ezehlukeneyo elizweni elibhekane lodubo lokusilela kwemali. EleZimbabwe lidinga imali eningi elethwa ngabamanye amazwe ukuze lithuthukise umnotho walo. Inkokheli zamazwe omabili zikhangelelwe ukulobelana izivumelwano ezibiza izigidi lezigidi zamadola. Uphiwe inhlonipho yaphezulu umongameli Xi Jinping eye 21 gun salute baze ngobuningi abasekeli beZANU-PF ukuza kwamukela u Xi Jinping becula ingoma ebezincoma umongameli uMgabe kanye laye ebeminxa zonke zomgwaqo kusukela egcekeni lendizamchina yeHarare International Airport ungena edolobheni bethwele amaflegi amazwe omabili. Abalandeli beZANU-PF abantwana besikolo kanye lamaqembu omculo womdabu athi elengoma yephasi laseGoromonzi lele Zimbabwe College of Music. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lokhu esisedabane lokuza kweZimbabwe kukamongameli Xi Jinping weChina kukhanya sekulethe injabulo enkulu kuhulumende othwele nzima ngokuzama uhuga osomabhizimisi bakwamanye amazwe elizweni. UXi Jinping ubikwa eze elizweni lequla elikhulu labosomabhizimisi okunakanelwa ukuba kungadala imisebenzi. Kodwa ingcweti kwezomnotho uMnumzana Angliston Sibanda uthi abeChina abavamanga ukudala imisebenzi kodwa bafuna uhuquluza inotho.
Angazi akuye uXi Jinping uyinto enhle kakhulu ayenzayo ekuvaka izivithi yakhe. Kangiboni kutshintsha olutho ngoba uhlupho esilalo kathesi kayisilo hlupho lwe-foreign direct investment as it were ngoba baningi lama-investors ahlala elungele ukuzi-investa eZimbabwe. Kodwa uhlupho esilalo luhlupho lwe-leadership le-policy consistency esingabe silalo. So esingakwaziyo ukuthi angazi akuye umnumzana uXi kuzatshintsha yini indlela abakhokhelayo abenza ngayo. Kanti singakhohlwa futhi ukuthi eChina kasikayiboni isenza ingathi singakuthi ninini nkulu investment ku-development ye-Afrika. Esikwaziyo ukuthi bona bavelele bavame ukulutha bafike bathathe khonokho kukhona bazidivelophe bona. Ama-contract amaningi amaChina sibona into besakha izibhedlela lapha le mgwaqo. Ebebuya ngabantu babo khona labe abantu abengabokufuqa amabhara abantu babo babengabokuthi baqetha izinja namadonki ethu emakhaya. So bekasikwazi-ke ukuthi ukuvakasha lokhu translate into something meaningful thina abanye sithi thina sizama sibone.
Kuthiwa ubuya lequla labo somabhizimusi akusoze nalokhu kwehlukane lalokhu esike sakubona kweminyakeni edluleyo.
Njengoba ngithilo iqula lamaphilosomabhizinisi vele eChina kaliqali ukuhlala libuya. Bake babuya enyakenye bahlala bebuya bevakasha abanye bake babuya nokugoqela abakhokhela iphathi e-Chinese Communist Party omama bahambe emazowe. Le nto singani sithi i-skepticism ngoba i-issue ayisikho ukuthi abantu kabafuni ukuinvesta. I-issue ukuthi iZimbabwe ready for foreign direct investment. So ngingazi ukuthi amaChina bona babuya ngathi bona babuya bengelandaba le ndaba zento zama-human rights lento ezinjengazona lezo. kodwa ke futhi uhlupho esilalo ngamaChina thina abanye njengama-human rights defenders yohlupho lokuthi bavele bayaziwe ukuthi bazafuna ukuthi kube ne-cheap labour elizweni ukuze banelise ukufaka ama-factory abo. Umbuzo esasizibuza wona ukuthi bangaze babuye labo somabhizinisi ilizwe lizabe lizimisele yini ukuguqula imithetho yalo ye-labour ukuze amaChina anelise uku-operator. Ngoba ngiqinisile ngithi kubalaleli, ngaphandle kokuba iZimbabwe iguqule imithetho ye-labour ivumelane nokwe-China, izanyiwe ukuguqula umthetho we-labour waphinde wabhekthwe wazama ukuthi kupholisapholisa lapha laphana.
Kodwa sizwa kuthiwa okunye okungasayinelwana kungagoqela okufana lama-power stations okuletha amandla kagetsi izesa. Ubona ungani lokho akusoze kuyamukeleke na?
Alokho kungamukeleka kungaba into enhle kakhulu, kodwa kuzabe sinabanye sizabe sidingi sikhalkuleta, sithetha ama-calculator, sibuzana lama-economist ukuthi i-power station leyi ibuya at what cost. Ngoba iChina kayiliniki lutho mahara, ibuya nje ilezi bakhona abantu okujongile.
Mnumzana Angliston Sibanda, ingcweti wezomnotho, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. LeZimbabwe lamhlanje limanyane lamanye amazwe omhlaba kunanzelanga le-World AIDS Day ngesikhathi umhlangano omkhulu we-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, uqhubeka elizweni uhluza ngokuthi kungaqedwa njani ukuthelelwana kwensane kanye lamantombazana asakhulayo igciwane lengculaza ukuze kugcwaliseki ukuqeda lomkhuhlane lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Let me tell you, my friend, AIDS kills. It harms your health, your physical development. AIDS disturbs your education. In a nutshell, it's
uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olukhangela ngezabantwana olu-United Nations Children's Fund, UNICEF, ithi ingculaza yiyo imbangela yokufa kwenani eliphezulu labantwana abaphakathi kweminyaka elithumi kusiya kwelithumi lasitshiyagalolunye kuzwekazi le-Afrika, njalo leli nani liyaliqonga. Ekhuluma emhlanganweni we-ICASA 2015, umqondisi we-UNICEF ezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika, unkosikazi Leila Phakala, uthi inani labantwana elibulawa ingculaza seliqonga ngokuphindwe kathathu kusukela kumnyaka ka-2000. Lanxa uhlelo lokuvikela ukuthelelwa kwensane ingculaza, i-prevention of mother-to-child transmission, solwavikelwa phezu kwesigidi sabantwana, uthi ngahola linye ngalinye, isinsane ezingamachumi amabili lanhlanu zithelelwa leli gciwane.
There are still major inequalities in access to treatment for children living with HIV.
Kulokhu kunokungalingani kwamathuba ekutholeni imithi yengculaza ebantwaneni abaphila lalo mkhuhlane uzwekazi lonke le-Afrika. Akudingakali ukuthi abantwana bathole igcikwane le-HIV, kodwa lalapho bethe bathelelwa igcikwane akudingeki ukuthi bafe. E-Afrika umuntu yedwa kwabane ngosakhulayo, njalo ingculaza ludubo ababhekane lalo. Njengabantu abenza imithetho lenhlelo zengculaza kumele lokhu singakukhohlwa empilweni zethu kanye lemisebenzini yethu.
Ongenela umhlangano osakhulayo unkosazana Divine Maphosa uthi inani elikhulunywa ngalo ngegcikwane ebantwaneni lakubatsha liyethusa. Udubo olukhona uthi ibudlelwano obuba khona phakathi kwabadala labatsha kuphinde kube labatsha asebekhulile abazalwa bele gcikwane, konke lokhu okuyikho okwenza abatsha babe sengozini enkulu. Abatsha wengeze esithi kabazihluphi vele ngokuyahlolwa igazi, ikakhulu abangabafana okumele kukhulunyiswane ngakho ngaphansi komkhankaso wokuthi ubani lobani azi isimo sakhe.
Umkhuhlane lo osutholakala kuma-youth ikuthi ama-youth amaningi afuni ukuthestwa. Vele ukuthi ngingaze ngithi ngiya-organize ngithi ma-youth asenzeni ama-youth amaningi abafuni, abangabafana, amankazana at least siyabona. but abafana vele abafuni.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Morris Kasela uthi vele umthwalo omkhulu wengculaza usemahlombe abesifazana lakubatsha ngoba yibo abangela amandla okutsho ukuthi kusetshenziswe indlela zokuvikela emacansini. Abesifazana yibo abavame ukuhlolwa bathi sebetholakele belegcikwane uthi baphinde bethweswe umlandu wokuza lomkhokha ekhaya ngabomngabo.
So uzafica ukuthi umama ukuthi ekhuluma indaba naleyo ukuthi sokulegcikwane endlini uzafica ukuthi umama uzahlukuluzwa. Kuyacina sokusiba le-domestic violence. Vele kuyaqalisa ukuhlukuluzwa ubaba sesithi yena ngoletha igcikwane ngoba umama by virtue ukuthi nguye othestileyo kumbe nguye ohloliweyo waficakala ukuthi ulegcikwane. Ukuthi kukhulumeke vele ukuthi kukhulumeke endlini ukuthi.
Umbukiso we-ICASA 2015 ulendawo lapho kwenziwa khona imidlalo yokuzilibazisa, inkondlo kanye lezingoma mayelana lengculaza, i-community hall. Umbukiso walonyaka ungowokuqala ukuthi kukhulunyiswane ngomkhuhlane we-Ebola njengomunye wengulamakhwa ngemva kokunanzelela ukuthi lawo uyethelelwana emacansini. Lanxa umsebenzi usesemnengi kulamazwe aqhuba kuhle agoqela i-Ethiopia, Eritrea, iRwanda, iMalawi, iMozambique, iTanzania kanye le-Uganda ezenelisa ukugcwalisa isinqumo sama-Millennium Development Goals esokwehlisa inani labantwana elifa ngaphansi kweminyaka emihlanu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguNothando Spanda.
Linga kwasha uhlelo Studio 7 Live tokungo half past 8 usiya ngo 9 ntambama kumakakasi we 909 AM the short wave 4930-12080 la 15460 kHz short wave Studio 7 Live Talk uhlelo lwabatsha olwe the connection namhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga la namhlanje ele World AIDS Day. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kweviki nje eleTurkey lidubule indizamshina yebutho yakwele Russia osokubangele ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili, umongameli Barack Obama wele Melika usekhuthaze ukukhumisana umlotha lokumanyana ekulwiseni ukulungisisa umumo oqhubeka usiba mubi kwele Syria kwamazwe omabili. Inhlanganiso yebona ngokuvinjwa kokungathembeki emhlabeni jikelele e-Transparency International ibika ukubana kulezigidi ezingaba ngamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75,000 zabantu bemazweni awezwekazi le-Afrika ababanjwa ngamandla ukuhlawula isifumbathiso eminyakeni owedluleyo ngesikhathi lomkhuba uqhubeka usiba mubi. Ukwethekelela eZimbabwe kukamongameli wekwele China uMnumzana Xi Jinping sekwemukelwe ngendlela ezehlukeneyo izizalwane zeZimbabwe. Bakhona njalo abathi lokhu kuzashiyela iZimbabwe intuthuko kwezomnotho, ikanti ke abanye besithi kuza kupha iChina ithuba lokuzitika ngomnotho weZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Loba nje ezinye izizalwane zeZimbabwe zemukele ngenjabulo ukwethekelela kwaMnumzana Jinping eZimbabwe. Abanye bathi lokhu kwethekelela kakusoke kwisize iZimbabwe kwezomnotho. Umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce uMnumzana David Norupiri utshela iStudio 7 ukuthi kunenge leZimbabwe eliza kuthola kwezomnotho kulolu hambo lukaJinping. Uthi njengoba ehambeni kukamongameli Mugabe kwele China kwabhalelwana izivumelwano eziningi kwezomnotho, kusobala ukuthi kulolu hambo kukhona uMnumzana Jinping oza kujiyela iZimbabwe.
Lokho kukhombisa ukuthi uhulumende waseChina ubona iZimbabwe iphumelela kakhulu kwelakusasa. Kufanele sisebenze ndawonye nelizwe laseChina ukuze lisincedise ukuthuthukisa amabhizimusi. Ungabona umongameli waseChina esiza lequla elikhulu kwezamabhizimusi, kutsho ukuthi kukhulu azokwenzela iZimbabwe.
Kodwa isizalwane seZimbabwe uNkosazana Nobuhle Maphosa uthi uhlupho ukuthi izivumelwano zingenziwa yiningi lamakampani eChina eza lezisebenzi zawo ezivela eChina okuyinto embi njengoba kungadala imisebenzi elizweni.
Amakhampani aseChina agcwele eZimbabwe kodwa akulatshintsho abalenzayo ebantwini ngoba baqhasha abantu bakibo mabeqhasha abantu baseZimbabwe babaholisa imali encane.
Kodwa uMpathintambo ogatsha lwezemali umnumzana Patrick Chinamasa yena uthi kukhulu iZimbabwe eza kuthola kulolu hambo lukamnumzana Jinping.
The visit by President Xi is very significant.
Ukwethekelela kwamongameli weChina kuqakatheke kakhulu kumnotho weZimbabwe. Umongameli wethu uhambe eChina eminyakeni ophelileyo kabhalelwana izivumelane eziningi kwezomnotho. Lokhu kwethekelela kuzoqinisa lezi zivumelane.
Ngakolunye uhlangothi bakhona bathi iChina yiyo ethola intshontsho elikhulu ebudlelwaneni bayo leZimbabwe. Incitshi kwezomnotho umnumzana Prosper Chitambara yena uthi imbali yobudlelwane beZimbabwe leChina kwezokuthengiselana lezokusungulwa kwamabhizinisi ikhombisa ukuthi eleChina lizuza okuphindwe kaningi kulalokho okutholwa iZimbabwe.
They are trying to cement relations obviously between the two countries.
Ukwethekelela kwamongameli weChina lokho kuzoqinisa kuphela ukudlelwane kwamazwi la kwezombusazwe. Akukho ekukhulu esikhangelele ukuthi kuzokwenzakala kwezomnotho.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe unkosikazi Ntando yenkosi Moyo yena othi selokhu iZimbabwe yaxabana lamazwe eEurope isungula ubudlelwano bayo lamazwe afana leChina umnotho welizwe ulokhu siwa kokuphela.
IZimbabwe lokhe yaxabana lamazwe eEuropean Union yaqala ubudlelwano bayo leChina awula mahluko sibonakele elizweni. Amakhampani eChina of course ayasebenza eZimbabwe kodwa akwazi ukuthi i-percentage enganani imali esale Zimbabwe and futhi eChina uhambe i-percentage engakanani kodwa okusalayo ukuthi lokho kufana nje akujikanga lutho.
Umnumzana Jinping ukhangele lokuthi esuka eZimbabwe alubhekise kwele South Africa ukuyangena umhlangano we-FOCAC ohlose ukuqinisa ubudlelwano bamazwe e-Africa lele China. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Umhlangano wokuhlaziya inhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi emhlabeni jikelele uqhubekela phambili kwele France. Namhlanje abakhokheli bamazwe omhlaba bebedinga amacebo okulwisana nalali nguquko esibangele induku kuZulu emhlabeni jikelele eziguqela ukutshisa lokungani kuhle kwezulu. Umongameli Barack Obama wele Melika utshele intatha lezindaba ukubana ulethemba ukuthi ekupheleni kwalo mhlangano bazaphuma lezi nqumo eziqinileyo zokulwisana nalodubo lolo. Kodwa ukuvumile ukuthi isivumelwane kasisoze sibuye kalula. Kolunye udaba esisanda kuluthola endaweni eziningi lapho uZulu athola khona izimali ezithunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe seziphelelwe imali. Abantu abaningi akade bedinga imali kuMoneygram la kuWestern Union bathi sebetshelwa ukuthi akulamali endaweni lezi. Omunye walabo abehluleke ukuthola imali ngumnumzana abekezela Maduma weGwanda othena wehlulekile lamhlanje ukuthatha amakhulu amabili amadola i-$200 ayithunyezelwe yizihlobo. Sizalinika udaba lolu ngokugcweleyo kusasa.
Awin ribawa silale mawin ribawa silale mawin silale mawin.
Kuhlelo lwethu lomasiko lenhlala kahle kaZulu namhlanje sixoxwa ngokucola umalukazana kumbe intombazana esisiyakwenda. Lo ngumkhuba owenzelwa ukubika isisu kumbe njalo ukuvalelisa intombi sisiya emendweni. Nxa intombi izithwele okungekho emthethweni kuyaphendlwa indlela yokukhulumisana labazali bejaha elimnike umthwalo lo. Kuphuma abesifazane ababili lontombazana lo bayebika isisu ngibo kwajaha. Kujwayelekile njalo ukuthi kuchukwane edabeni lolo kuthi ke ekuseni kube sokubulawa imbuzi nxa isisu sesivunyiwe ngabakibo kwajaha. Labo ababike isisu leso baphiwa inyama yembuzi lenyongo yayo ukwenzela ukuyatshengisa abakibo kantombi ukuthi umthwalo usuvunyiwe. Kukhona njalo ukucola intombi esifuna ukuyakwenda okumele yenzelwe idili lapho uZulu adla khona inyama kugidwe njalo kwenziwe imikhuba echiyeneyo. ukuhlaziya ke ukuxolwa kwentombi isisiya kwenda. Ugogo uConcilia Mlalazi uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Ukuxolwa nxa umuntu esesiya ekwendeni, nxa umuntu esevalelisile kwabakwabo, thina sasivalelisa izihlobo, siphiwe izitsha, siphiwe izipho ezitshiyeneyo. Asithi loba kakwenziwanga umtshato opheleleyo, kodwa kwenziwe nje umtshato wokuthi intombi le iyaxolwa, omncinyane wona lowo olezihlobo ezingekho nengi kakhulu. Kwakukhulunywa kuthiwe inkazana le iyaxolwa, namuhla iyaphuma lapha ekhaya. Nxa kwakucolwa kwakungabulawa inkomo kumbe imbuzi zibe mbili. Into eyayisenzakala laphana yikuthi okwangaphakathi konke kwakungadliwa lapha ekhaya. Kwakuphiwa ubabakazi kumbe ugogo, okwakuyikuthi ngemva kwesikhathi kuzaphekwa futhi utshwala, sekuthiwa umtshisanyongo.
Kusayenziwa yini kunoko okhuluma ngakho?
Kathesi ye, angithi sekuchadwa khonoko kwesikhiwo kokuthi sizahlala sidle. But abantu abanye basasilandela isintu sethu babaduba. Basasilandela sibili okokuthi before kube umchado lanxa uzaba yiwona lo esikhiwo susenzelwa kibe holu kumbe behambe bayachada e-court. But kulesikhathi sona leso sokuthi umntwana kuyahlalwa layo phansi, alaywe, acolwe, athelwe inyongo yakwabo, kukhulumelwe kwabaphansi ukuthi untombazana lo usekhulile, usesiya emzini wakobani, uyadinga ubuhlobo khona, yikho lapha azabe sehlala khona. Okwakusenza ukuthi imizi le eyethwe yakuqala yayingaphombi ukudilika nje mangamanga nxa kwenziwe ngendlela eqondileyo. Yayisiba yimizi eyayicina ngoba yabe yenzelwe ngomkhubo oqondileyo. Hayi, leyakhatheso sekuvuka ekuseni sizihlalele, yikho lokho njengoba sihlezi kakulahlupho kuzaze kubonakale mhla omunye esethule ukuthi abantu laba thina besingakwazi ukuthi uzodwa uhlala lopita.
Kodwa-ke singathi kulaba abakwenzayo imendo iqina kanganani, njalo inyongo vele yayisitshoni?
Umuntu wayesithi nxa ephuma inyongo lezi bezithwela kabili. Umuntu becolwa kabili baba, ubecolwa ngakibo ephuma, ayecolwa lemzini wakhe lapho aya khona. Thina sikhula lokhu kucolwa kwangekhaya kwakuthiwa okwangaphakathi kuphiwa u-anti kumbe ugogo, kwakuthiwa kwenziwa izigubhu ezokuthi nxa umuntu esehambile wayale, esezabuya ezephinda imkhondo, kuzaphekwa sibili kudliwe. Utshwala lobu sebuphekwa ngubani? U-anti. Kodwa ezebuphekela phakathi kwaleli guma sekudliwa futhi, ebonga lokho kwenzakalayo la ngakhona ngale emzini wakhe. Kodwa bemzini wakhe babengaphi muntu, wayethelwa inyongo kwakuthiwa yikuhlanganisa abaphansi, uhlanganisa amadlozi ukuthi sibonge ukuthi lapha sesilomuntu esesilaye obengasiwo wakuleli khaya.
Kambe sibili isinto esinje singaphongulahleka nje ngombono wakho, kumbe kumele siqiniswe?
Kumele siqiniswe baba, kodwa phela lina abatsha kalisasifundi, lithi yayiyi-heyday, khathesi selisenza lokho kwakuthi khonapho khonapho.
Singathi yikho ngani? Siyakuzwa sibili.
Selithandana ngamafoni, ungavele uzwe omunye esithi hayi inamba yakho sekuphelile, sebevumelene.
Lo ngugogo Concilia Mlalazi oyingcwethi kwezamasiko esintu obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Bakwethu, isikhathi kasisavumi ukubana siqhubekele phambili lokhu esisonke. Sokuyisikhathi-ke sokuthi sikhangele lezo ebezikhokhela kumbe ezimqoka indaba. Umongameli Jinping wakwele China usefikile eZimbabwe ekhatshwe liqula lentathelizindaba kanye labaphanti ntambo bakarhulumende wakhe. Kuthi-ke eleZimbabwe lamhlanje limanyene lamazwe womhlaba ukunanza ilanga le-World AIDS Day ngesikhathi umhlangano omkhulu we-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, uqhubeka elizweni. Kuhlelo lwamasiko lenhlalakahle kaZulu namhlanje sixoxe ngokucola umalukazana kumbe njalo intombazana lapho isisiya kwenda. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngisithi libe lobuthongo obuhle, kodwa lingayikhatshana ngoba uhlelo The Connection olwabatsha luyeza khona manje. NguPraxedes Jeremiah.